umlando wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende, ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aze yena ngokwakhe ithanda anayonse ukuthi ishiyeli isiphelile. Okwakwezela ukuthi osomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo owenzakalayo siwunikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kusuke kwadanisa ukuthi abahlali basuke baba lobundwangundwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo, but angizwanga ngabami mathupha ukuthi bebesithi bona emavinkilini, hhayi thathanini kodwa lingavulalami, thathe ngokuthula, ngoba njengakhethelela kwesinye isikolo sibe sikhule sakwethekisi phose okwamahola amahlanu abantu lokhu bethapha ngela lona lelilodwa ipholisa eliphuthayo. So amahungahunga la angabe aliqiniso ukuthi ezomthetho ezigoqe izandla kusenzakala lo.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo usungani usingcono kwanamhla, kusukela nje kwayizolo, izolo njengabhodabhoda lapha kwamanye ama-complex bekukhona amasotha akade sadini nanqambe ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu. Kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje sengafika edolobheni kuvuliwe emashopu amakhulu anjengabotopisi namanye nje, but kuthengiswa i-small store kumbe ne-back store abantu benze udende ikakhulu abantu badinga okuyethinzini impuphu. Nxa uhulumende engangenelanga ncedisa kusomabhizimusi laba abonakaleyo, ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye lapha ade khona, ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulolu lethu lakobulawayo. Abantu abakakhululeki labo osomabhizimusi ngendlela abavula ngayo, mhlawumbe lokho belevalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo business as usual. Abantu lokho benalo uvalo lokuthi kungenzakala, ngoba abanye bengithi babuza bethi sika sihambe siphele izithupha. Mithova ngawo ikhangele kayisiyo imithova esiyejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokho kungakabi khululeki sibile ekuhambeni kwabantu edolobheni.